into ekhulela abantu abaphethe ilizwe kathesi babugandi yibuthutha lokuswela lokho abathi ngesilungu yi-wisdom. Ngalabo ababusayo bengahlala phansi nalabo abaphikisayo, kwathiwe iqembu elilodwa elizimisele ukulungisa umumo weZimbabwe, umnotho weZimbabwe lepolitiki yeZimbabwe, isimo sezinto eZimbabwe singantshintsha. Kodwa ilizwe liphethwe ngabantu abayiziphukuphuku abangakwaziyo ukuthi umbuso uyasikelwana, kuyabanjiswana njalo kuyakhulunyiswana. Kubusa abantu engathi bale-faction mentality, ukuthi umuntu uzabusa eyedwa labangani bakhe loni ilizwe lisitsha. Yiluhlupho lethu lokuqala kuphela, ukuswelakala kokuhlakanipha, ukuswelakala kolwazi, nokuswelakala kwenjulo yomqondo wabantu.
Manje kwenziweni ukuze baphaphame, babonisane, basebenzelane ndawonye?
Bekufunakala ukuthi naku sesenabadala e-Afrika, obaba uKhawunda, oGraca Machel nabanye abantu bamlandi umlankagwa bamtshela ukuthi ayihlala phansi laba kuphikisayo likhulume, ukwenzela ukuthi abantu bezwe leZimbabwe bake bathole ukuphefumula, bake bathole ukudla, bake bathole amanzi, bake bathole ugesi. Akula faction eyake yabusa ilizwe umhlaba wonke lo ungaka. Kuyabe kuzaba ngobokuqala bona ababusayo. Kuyamele kubanjiswane. IZimbabwe ilabantwana abatalented kakhulu, abalolwazi njalo abawaziyo umhlaba. Indaba yakhona ingalungiseka masinyane nxa i-wisdom lokukhalipha kungabuya kuze kwalaba ababusayo.
Kodwa-ke bona ababusayo bathi amaqhinga balawo, nanku intengo ezitolo isisehla ngokususa kwabo imali zakwamanye amazwe.
Yehlo kwamalanga wona iyaphinda ikhuphuke. Kudala sayizwa, kudala sayibona lento yayisenzakala la ngesikhathi kusabusa umgabe. Okufunakalayo ngama-permanent and long-term solutions, not okungama-military operations, lokhu lokungama-short-term strategies okwamalanga amafitshane, akusoze kuwe lapho umkhuhlane osibulalayo. Ngoba ipikinga yelizwe leZimbabwe yipolitics, izalungiswa yipolitics. I-economy iyabola nje iboniswa yipolitics, kungalungisa ipolitics konke kuzaqhona.
Kanti pho manje bona abaphikisayo laba ubabona njani bona? Yiba babisele emuva yini ingqubela phambili, kumbe balungile abakwenzayo ukwemba phansi bengafuni ukuthi bamukele impumela yokhetho lwedlule?
Ngempela yibo abantu abalenkondo ethe yabamfitshane engaboni ekudeni lapho kufunakala ukuthi kulungiswe khona. Ngoba laba bantu ngabantu abakhulele egangeni bengamagerila, bengaze bangene kuhulumende, bangene uhulumende bengabalandeli, bengaso bantu ababusayo, abazange bayiphiwa i-mentorship le-guidance lokuthi umbuso ubuswa njani, lokuthi ilizwe liphathwa njani ngenxa umbuso kamgabe okuhuquluza amandla lokuba nguntando kayiphikiswa. Ngabantu abasafuna ukufundiswa ukuthi ilizwe i-statesmanship yenziwa kanjani, ukuthi ilizwe liphathwa kanjani, abazange balithola ithuba. Lokho bele ngqondo yesigerila egangeni yokuthi umuntu oyophikisana lawe uyabulawa, njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke umnotho lama-economies alezi nsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayeleyo.
Kanti khona elizweni akungeke kwatholakala yini abantu abangafana lalabo baqambileyo abanjengabokhawunda labomashel?
Ye, kuyafunakala ukuthi sadiki ikibe nozwelo ebantwini beZimbabwe. Nalaba abaphikisayo labo kumele ukuthi bayekele ukube begqokozela bephakathi kwelizwe, baphumele ngaphandle bebonise amanye amazwe ase-Southern Africa ukuthi uhlupho olukhona kwini, ukwenzela ukuthi ezinye izizwe zisondele eduze zincedise. Ngoba kuyasiya phambili uhlupho lwabantu lujiya lusiya phambili, njalo ikusasa yabantwana baseZimbabwe abancane akwazakali ukuthi sakuma kanjani nxa kunje.